umumo zomnotho khona elizweni uyadanisa bakithi sibuhlungu. Ikanti sikhangele lokuthi izulu lalo lalela phezulu kalini, yikho kuzawesena isituation, besizathembele kuthini silime, mhlawumbe singavuna sidobhadobhe kube lokudla. Kodwa-ke hayi umumo okhona kawumhlanga kakubambeki, nezitolo amayunifomu abantwana kakubambeki, lamafizi lawa asekhwelile. Ngathi thina hayi umumo okhona kathesi kawumuhle bakithi elizweni lethu la.
Babankomo bayatsho abantu abaningi ukuthi selehlulekile ukubusa kuhle njengebandla lezanu PF, ngakho bathi sokumele liphume embusweni litshiyele abanye. Uthini ngalokho?
Okokuthiya yizifiso zabantu, ngoba vele i-constitution iyatsho phela ukuthi ukukhokhela ilizwe ungena njani, ukuthi ukukhokhele ilizwe. Angithi singena ngemva kobana sesenze ama-elections lavotelwa ngabantu, then sesizokuma for 5 years futhi. Kunjalo nje ekubuseni ilizwe abantu abakutsho ukuthi kunzima, umongameli lebandla le-ZANU-PF bakube ngakwaba sobala ukuthi kuzaba lokunzima. Yebo ye, ngoba ekuguquleni ulutho siyakulunge ulutho akulula. Ngalezo ndlela ngakhangelela kukhona ingathi izidingeko ezifakwe libandla le-ZANU-PF esikhandele ukuthi zizaba ngcono, zithuthukise impilo yabantu. Ubunzima bonke abantu abubhekane lakho ambona ukuthi yinto abantu abangathi ibandla le-ZANU-PF alikubona. Ibandla le-ZANU-PF wonke lokhu liyakwazi, ngoba lakhuluma lakubeka sobala ukuthi ikunye dispensation. Impilo kade siyiphila izolo ibe ibuhlungu ngezizathu ezithize, ngoba kade ukhokhela abanye abakhokheli. Lobu bukhokheli sobukhona kukhona abakulungisileyo okuza kwenza ukuthi ilizwe lethu libe lula. Ngibona ngani ngaleyo ndlela ebunzimeni abantu sonke siyakubona siqondane lakho, kodwa ikhona imizamo ezayenza ukuthi kube lula. Sesimuva ngenye dispensation.
Nanso baba uNdlovu.
Ngiyamuzwa uyakhuluma kaNkomo, kodwa nginokudana okukhulu ukuthi kuhambe khonokho ubungcono abantu kuzaba khona. Kuyabe sokuningi abantu sebafa baphela yini, kumbe sokuze babuya iJesu na? Ngoba nanku-ke phela i-new dispensation yangikhona leyo isineminyaka emithathu yangena, kodwa-ke sibona izinto ziwesena. Sasithi thina ekhaya nxa bekuhlezi abazali kungela malukazana kuyabe kulo hlupho. Nxa kubuya umalukazana omutsha, sabe sikhalela ukubona iguma selicazimula, sikhalela ukubona imiyaba yenkuni kusenziwa ndasenza lokhu kuphekwa izilibocho. Kodwa wabona kubuya umalukazana abantu begula behuda besiya ezibhedlela, kuthi kuthi umalukazana lo kamhlanga obuyileyo. Yikho sithi thina i-new dispensation leyi iyawesena isituation. Sesithi thina-ke umgabe lanxa laye wayelo cuke sehluleka-ke, kwakungcono abantu indlala zange balambe njengalokho esibona kusenzakala kathesi. Khakutshengiseli ukuthi khona kuzaba ngcono. Ngasikhuluma ukuthi kubuhlungu kathesi, kodwa kuzaba ngcono kusasa. Kodwa-ke kutshengise laphela mbijana kulezi nsabanyana ezikhanyayo ukuthi hayi kuzatshintsha. Kodwa sibona kuwesena kusiba wesi-ke kakhulu, yikho kusidanisayo kakhulu. Ithemba kaziselalo laye futhi nalo esithi ngumongameli welizwe, lanxa ekhulume adresa kafake intshukuntshu kayenza ukuthi abantu babe nethemba. Kasinika ithemba ukuthi hayi izinto zizaba ngcono, zizatshintsha. Nxa eqeda nje kukhuluma sithe sethuke sibone ukuthi hayi lapha-ke sekuwesi-ke ubukhokheli kasilapho. Kabasiniki idlabuzane lokuthi bazatshintsha. Yikho-ke kambe sesimangala ukuthi kambe bazatshintsha ngandlela bani, ngoba kakukhanyi kakucaci abakwenzayo.
Baba uNkomo uyathi ubaba uNdlovu uthi umgabe wayengcono kakhulu kulo mnankakho.
Ikubona kwakhe uNdlovu, kodwa iqiniso elikhona uma esinanzelela thina kuyi dispensation kufike wakhulunywa kuhle ebantwini ukuthi Zimbabwe is open for business. Okuyiubana ekade kulokunzima laphana abantu besithi amakhiwa kafunakali lapha nalaphana, ubaba u-ED uvumele ukuthi uma kunabantu elingasebenza labo ukuthi lithuthukise ilizwe leni, kungaba kuma-industries, kube kuma-mining, kube la ku-farming, labo bantu they are welcome. Sibeze sibuya phela ukuthi okwenza ukuthi laba abantu bangabuyi kakhulu iyona le phela into yokuthi ekhaya uma lifuna ukulungisa ulutho abanye abantu behlaba umkhosi, lalabana abantu abafuna ukuzo-investa bagcina besithini. Yikho lapho esengibuya khona kubaba uNdlovu ukuthi ngesikhathi sokuthi Ndlovu sibambaneni sithuthukise thina ilizwe lethu, sikhangelele ukuthi lalaba bantu abangabe befuna ukufaka izimali zabo babone ukuthi ilizwe linjani liyaphambili. Kunjenje ubaba uP uvulile ukuthi asebenzeni phela sisonkeni, but ngesikhathi state election vele sihlala sithethisana sisilwa sisethusela labantu bazibaqina state egumeni laphana akuhlaliseki. Ngibona ungani abanye bethu, umngani wami lapha ubaba uNdlovu ngabe uyavuma ukuthi akulungiswe sindawonye o-election kumbe umbuzo sesikhuluma ngawo after 5 years.